So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo eStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 7 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba lenguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba lenguquko. Lathi sizakwenza silethemba lokuthi kuzaba lenguquko.
Umnumzana Sengezo Chabango ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uthi inkulumo zokulungiselela ukubumba uhulumende womanyano lebandla le-ZANU-PF zilakho ukuqalisa ngokusemthethweni ngeviki ezayo.
Kunzima ukuthi abantwana abaningi bathenge izinto ezinjengamafoni abacinga konabo namakhompyutha lawo sokufunda ngawo ngenxa yokuthi kuyadula. Ngakho uma uhulumende engangenela esekele abazali labantwana besikolo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi zonke inhlangothi zikahulumende kanye lamankampani azimeleyo kumele bemukele imali entsha eyezigi. Abasakhulayo baseZimbabwe bathi uhulumende akakenzi okweneleyo ukusekela intuthuko kwezolwazi lokusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku e-technology. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi zonke inhlangothi zikahulumende kanye lamankampani azimeleyo kumele bemukele imali entsha yohlobo lwezigi. Uncube wethule lumbiko lamuhla ngesikhathi osomabhizimusi kunye labantu makhaza besithi kunzima ukusebenzisa imali ekuthengeni ngoba bagcina bengena emkambo wensitha lapho abathola khona idola leMelika uma besiyathenga impahla abayithengisayo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Abanye abathi kunzima ukusebenzisa izigi ingaba lamabhizimusi amancane. Omunye wabo ngukhosozana Charity Mpofu othenga impahla kwele South Africa.
Izigi lelo amakhastoma ayenza ama-transfers abizwa ngokuthi i-cocash. I-transfer yani ngangena then mina sengihamba emkambo omnyama sengisiyadinga imali yangaphandle kwelizwe. Okufana lokuthi nxa usiye emakethe amanye amashopu abesala ukuthi awathathi izigi elisemafonini afuna i-physical foreign currency.
Umnumzana Japheth Mpofu usomabhizimusi kwenye amadlovu ngomunye wabangasebenzisi izigi.
Ibhondi abantu bebesebenza vele ingalali kibo. So ke thina ukuyikhathala izigi vele sisebenzisa 80% e-US dollar kade sambona ukuthi kuzasafekta njani imali ngoba sifuna ukuyibona ukuthi iyangaphi.
Bakhona abasekela okwenziwa libhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe elithi umuntu munye ngamunye kumele athole inkulungwane ezintathu 3000 zigi ngeviki. Umnumzana Angelston Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, ngomunye wabasekela ibhangaleli.
Linyathela eliqondileyo ngoba omunye lomunye angathatha imali eningi igcina isigcwele esitridini. So omunye lomunye singawithdrawa imali ezincane zibe kusecirculation kuzenza ukuthi imali yethu igcine ivalue yayo. Kangithi vele emazweni baphumeleleyo ikakhulu khona lakhona ngapha kubomelika umuntu vele i-cash kawuyinidingi kangako uyasebenzisa i-digital money uyahamba ezitolo uswayiphe utransfer wenze njalo. So kuzanyenza ukuthi abantu basebenzise i-digital money bangabambi i-cash ngezandla ngoba ukubamba i-cash ngezandla yikho okwenza ukuthi imali igcine isigcwele ezitaradeni igcine isiphela amandla.
Abacubungula umnotho bezimele bathi iZimbabwe Gold iza kuwa njengalokho kwenzakala kuma bearers checks kanye lama bond. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland nginguGibbs Dube.
Mm-hmm. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change uthi inkulumo zokulungiselela ukubumba uhulumende womanyano lebandla lezanu PF zilakho ukuqalisa ngokusemthethweni ngeviki ezayo ukwenzela ukulungisa okuhluphayo kwezomnotho welizwe. Kodwa amanye amacele ebandla le-CCC awavumelani laleli nyathelo. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga we-Studio 7 esethulela lolu daba kabanzi.
Umnumzana Chabangu uthi lanxa inkulumo lezi zingakasungulwa ngokusemthethweni kuningi asebekuvumelene lesiphathamandla zebandla lezanu PF ngasese.
Uthandiwe sengike ngahlala laye uSithandiwe ngakhuluma laye savumelana. Ubaba ubhuti ubangilizwe sengikhulume laye ngizaqedisana lenkulumo yaye ukuthi bangivumele ngiqedise inkulumo engazange yaqediswa nguJoshua Nkomo. Sifuna ukuthi sihlale phansi siforme i-government of national unit. UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba lenguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba lenguquko. Lathi siza kwenza silethemba lokuthi kuzaba lenguquko.
Kodwa umnumzana Albert Mhlanga welinye icele le-CCC uthi inkulumo lezi azidingeki njalo kulethambo okufanele beqale belikhukhuzela umnumzana Chabango.
Uyakwazi ukuthi sahlala phansi senza i-structure, senza i-constitution. Lapho thina esamkhetha ukuthi ebe ngu-SG yithi i-team eyenza ama-recalls. Ubaba uChabango njengoba nansitsho ukuthi nango wachayibatha wayadingana labo mafumu u-Welshman Ncube, thina kithi lokhu ngamgcina kuleyo ofisi ngikhuluma laye ngaleyo sika kangikwazi ukuthi sengupresident ngikubala nje kumaphephandaba. Chabango thina asikamxoshi kodwa samsuspenda njalo kuzamela azosivalelisa. Akumelanga aziyenzise azichanga uyasikhohlwa. Into nje sayiba ngayo lo baba uChamisa kufanele kube la structure, kube le constitution, and kuyabakiye izano siyayidefeater left and right in any election.
Umnumzana Chabango uthi njengoba wamangalelwa emthethwandaba ngalolu daba kufanele umelelwe impumela. Sibuze unobhala jikelele webandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu ngalezi inkulumo ezokubumba uhulumende womanyana.
Savela sathi ukuthona ibandla lethu vele livule izandla ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma lathi ulani ilungelo lokuthi akhulume lathi. And upresident hlale ekukhuluma khona ukuthi na i-position yethu is really open to any kind of approach or dialogue with whoever is concerned about ama-issues eZimbabwe. But i-Pollard ikhona sikhuluma layo kuseza kuzabuya nxa kusendleleni. Sikhuluma kanje angingatholi lutho.
Kule mbono ehlukeneyo ngenyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa elokuchiya ibandla le-CCC njalo abanye bathi ingxabangxoza esikumacele aleli bandla izabangela ukuthi lezanu PF liqhubeke linqoba kukhetho. Kodwa lokhu kuphikiswa ngusenator Solani Njemnyama Moyo osanda ukuqoqa umhlangano wefilabhosi lapho kwakhuluma khona umnumzana Gift Siziva lomnumzana Amos Chibaya.
Lokhu sihleli silindile, silinde uzotshelwa ukubana okutsha lokuzayo kuzobuya nini iway forward. Nxa sikhuluma ngama opposition akhona inye kuphela yona ikhokela ngoAdvocate Senchamisa, elabo MP eParliament, elama councillor, elama mayor jikelele ilizwe lonke, yiyo ibandla esithemba ukuthi liza singenisa eKena.
Iningi ebelithembele kubandla le-CCC lithi lilindele ukubona ukuthi kuyowela ngaphindu kuloxakuxaku ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Abasakhulayo bathi uhulumende kakenze okweneleyo ukusekela intuthuko kwezolwazi lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku eye-technology. Bakhala ngendleko ephezulu yokungangeni ebulenjini lokuthi bathi kwenza iningi labasakhulayo basalele emuva kwabosowabo bakwamanye amazwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
uOpet Dliwayo okunhlanganiso ye Young People for Innovation uthi imali yokungena ebulenjini beinternet kwele Zimbabwe iphezulu kakhulu ngakho ke kuyahlupa ukusebenzisa iartificial intelligence
kuzenza ukuthi wonke umuntu ongasebenziyo ngeke emsebenzini iloba laba abasemsebenzini kubasindi ukuthi labenelisi ukuthi bethenge internet le
lokho kusekele ngomunye osakhulayo owenhlanganiso ye Youth Shine uEdward Sibindi
kwenza thina abasabatsha sehluleke ukuzama ngalapho esikwamisayo ukuthi i-economy yethu iphumele osokwenzakala kwala amalanga kufuna umuntu e-connected ebe esemoyeni kudatha
omunye osakhulayo uSharon Hove uthi ukunzima ukuba athenge imitshini yakulezi nsuku egoqela ama-computers kanye lama laptop
iyadula ezitolo eziningi ngakho makahulumende engangenela esekele abazali labantwana besikolo ukuba kufundeke kahle
osebenza umsebenzi wokwakha amakhasi okuxhumana obizwa ngokuthi yi-web development uGilbert Nduna uthi kumele uhulumende azame ukuza le ndlela zokwehlisa imali ebhadalwa ngabatsha abasebenzisa imitshina yakulezi nsuku
entweni ezinjengama-laptop labomakhalekhukhwini ngoba siyafuna ukuzisebenzisa thina njengabantwana besikolo zisiqakathekele kakhulu ekuthini zisebenze because nxa ungela into zona lezi angeke ukwanise ukuxhumana nabanye kuhle kuhle
okumele ugatsha lukahulumende olwe-information and technology umnumzana Ryan Chuma uthi kule mizamo yokuba abatsha betholiswe indlela zokusebenzisa ubulembu be-intanethi ngokwakha ama-information centers.
Ama-information centers asendaweni ezihlukeneyo koBulawayo kule information center Tel 1 encedayo abatsha ukuba sisebenzise ama-ICTs sibe lolwazi.
Ekhuluma ngeviki ephelileyo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ubike ukuba uhulumende ufuna ukuthi abatsha basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuze luphumelele uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa ilizwe olwe-Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamuhla kuhlandla lohlelo lwethu lapho esikhangela khona inkohlakalo kuzwekazi le-Africa, i-commission ebona ngokulwisana lenkohlakalo kwele Nigeria, i-Economic and Financial Crimes Commission, i-EFCCC, ithi iphakathi kokucubungula amacala okutshontshwa kwemali kulelo lizwe. Kula isilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% eyenzakala kunhlangothi lwamabhanga. Embikweni ophume ngombimbitho li-commission yazise ngenani eliphezulu lamacala amangalwa ngomnyaka. Okunenga sikuzweni kuTimothy Biezu oqoqe udaba olulandelayo olwethulwe nguNtungameli Nkomo Studio 7.
Kumabasa mhlaka 4 ngo-2021, uUche Ohiri wafunda ngebhizimusi yokulima eyayithembisa abatshali bezimali inzuzo engena kumatshumi amathathu ekhulwini i-30% phakathi kwenyanga ezine. Wahle weqela watshala amakhulu amahlanu alamadola amahlanu $550. Kepha inkampani le yayiyinkohliso njengoba yaphanga yavalwa futhi lo msunguli wayo wanyamalala. U-Ohiri uthi,
I tried to log in, I had access to the website.
Nangena ngemininingwane yami kuwebsite yale nkampani. Ngayibona imali, ngayibona inzuzo, kodwa ngangingenelisi ukwenza lutho.
Njengo Ohiri, abatshali bezimali abangena kumakhulu lamakhulu abasebentshontshelwe bamangalela linkampani emapholiseni. Kodwa bafunda ezindabeni ukuthi inkampani le yayike yetheswa njalo icala lokweba inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa zamadola $70,000. Eyayiboleke ebhanga isebenza lezisebenzi zaleli bhanga ezikhohlakeleyo. Kodwa leli bhanga lalilandula leli cala. U-Ohiri uqhubeke esithi,
it was a joke at first to me because it has never happened to me.
Waba njengehlaya kimi kwaqala ngoba lokho kwakungakaze kungehlele. Ngathi kumbe ikudlala kodwa kwakungelona ihlaya.
Ubusela buyanda kugatsha lwezemali kwele Nigeria. Ingatsha ezitshiyeneyo sezilahlekelwe yimali edlula izigidi ezingamakhulu amabili zamadola emelika, $201 million. Intshontshwa kusukela ngomnyaka ka-2020 ngokutsho kwenhlanganiso ye-Financial Institutions Training Center. Ingcwethi zithi ukwanda kwendlela zakulezi nsuku zokubhadala kusetshenziswa ubulembu, ama-electronic payments, ndawonye lokwehluleka ukufaka imigoqo eqinileyo kubangela ukuba abantu abanengi bantshontshelwe izimali zabo. Olunye udubo olukhona ikuthi amabhanga lamanye amankampani aphatha izimali ayehluleka ukuphenya ajule ngenxa yokuswela umkhombandlela kanye lokusebenzelana ndawonye. Ingcwethi kwezemali umnumzana Isaac Botti uthi,
the system is designed in such a way that its attempts to address corruption is superficial.
Imizamo yokulwisana lenkohlakalo ihlelwe ngendlela yokuthi vele ingaphumeleli. Sidinga ukuqiniswa kwenhlelo zokulwisana lokungethembeki kanye lenhlanganiso ezikulo msebenzi ukuze kuvinjwe noma iziphi indlela zenkohlakalo.
Inkampani yabacebisi KPMG ithi amabhanga aseNigeria angamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30% yiwo asethethe amanyathelo okulwisana lokwebiwa kwemali ngokuphoqa ukuthi kumele kube lobufakazi obaneleyo obukhomba ukuthi umuntu ungubani kahle kahle nxa evula ibhuku ebhanga i-bank account. Ngo-2021, ibhanga elikhulu lelizwe ele-Central Bank laxwayisa abantu ukuthi balazise nxa beyabe bethe bahlangana lodubo lokuntshontshelwa imali ngokusetshenziswa kwamakhadi yabo amabhanga ngabantu abangabaziyo. Yakenye, uMongameli Bola Tinubu usungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo, wanxusa uZulu ukuthi ebambe iqhaza. NgoZibandlela, i-Independent Corrupt Practices Commission yazise ukuthi isibambanele Economic and Financial Crimes Commission ekulwisaneni lenkohlakalo. Nangu unobhala we-Independent Corrupt Practices Commission, uClifford Oparadu.
We have our own constraints, just like every other organization.
Njengazo zonke inhlanganiso, lathi silazo ingxaki eziphazamisayo, kodwa siyazi njenge-commission ukuthi siqhuba kuhle umsebenzi, siliqembu elizimiseleyo.
Kodwa u-Obothi uthi, amazwi kumele ahambelane lezenzo.
Corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting it.
Inkohlakalo ibhahile, ukuze silwisane layo kumele sibambisane sisebenzise zonke inhlelo esilazo. Kumele silwisane layo ngobugodo. Le EFCC kumele isebenze kanzima hathi ukubopha abantu abalutshwana lapha lalaphaya. Kumele itholisise abantu abaningi.
Inhlanganiso ehlaziya ezemali emhlabeni jikelele e-Financial Action Task Force ithi kusiyafika ngonkwenkwezi eminyakeni olandelayo, eleNigeria kumele libe selithethe amanyathelo aqinileyo awokulwisana lokwebiwa kwezimali zabanikazi, okugoqela ukumisa udubo lwalabo abaphathisa abahlamuki abedlulise amalawulo ngemali. Lingehluleka ukwenza lokhu, lizavalelwa phandle kwenhlelo zokuhanjiswa kwezimali emhlabeni jikelele. okuzaphazamisa amabhizimusi awele Nigeria futhi kudale ukuthi leli lizwe lehluleke ukuboleka imali kwamanye amazwe. Iziphathamandla zaseNigeria zithi zizimisele ukugcwalisa konke okukhulunywa yilinhlanganiso. Lolu daba lwethu lwengesiNgisi intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ekwele Nigeria lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo.
Sokusele inyanga eziyisithupha nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welemelika lapho umongameli Joe Biden owebandla lamademocrats azancintisana khona lomnumzana Donald Trump owebandla lamarepublicans. Intatheli zendaba ye-VOA uScott Stearns uhlaziya okungakhangelelwa kwenzakala kulomkhankaso kudaba olulwethulelwe yimi uChris Gande. Umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump basalelwe zinyanga eziyisithupha nje kuphela ukuthi bakhange amavoti okubapha ihlandla lesibili lombuso. UTrump uzaqeda esinye salesi sikhathi esemthethwandaba ethoniswa amacala amane aphathelane lokungaphathi kuhle amaphepha alemfihlo awesizwe lokuqamba amanga kwezamabhizimusi. Kodwa yena uthi abachuchisi bayangenela kundaba zokhetho.
Konke kwakusemthethweni, benza konke lokhu ngoba ngezombusazwe.
Ukuba emthethwandaba kuchitha isikhathi sokukhankasa esika-Trump, kodwa uthi lokhu akuchaza njengokumhlukuluza kumenza athole usekelo olukhulu kakhulu kubavoti.
Terrible thing happening in our country, and hopefully November 5th, the most important day.
Isihluku esenzakala elizweni, ngiyathemba ukuthi mhlazi ku-5 ngolwezi, ilanga eliqakathekileyo embalini yelizwe lethu, ngombono wami ilanga elithiwa ngelokhetho ngilothemba kuzaguquka ngoba laba bantu ababulala ilizwe.
Ibandla lama-Republicans lakhetha uTrump ukuthi alimele kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020 emhlanganweni we-North Carolina owenzelwa ebulenjini. Lumnyaka umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans oyi-convention uzenziwa ngontulikazi esigabeni se-Wisconsin. Kodwa phambilini kwalokhu uTrump kumele akhethe ozakuba ngumsekeli wakhe. Kulabo abakhangelelwe ukukhethwa kuba ngabasekeli bakaTrump kulalaba abalandelayo. USenator weFlorida umnumzana Marco Rubio, uSenator weOhio umnumzana J.D. Vance, uSenator weSouth Carolina umnumzana Tim Scott, lomela isigaba seNew York kudalele House unkosikazi Elise Stefanik. Ongumongameli wakwathesi umnumzana Biden ulethuba lokusebenzisa isigodlo seWhite House ukuthuthukisa amathuba akhe. Emkhankasweni umongameli Biden useqinise isandla ekuhlaseleni uTrump ezitshaya isifuba ngokuvuselela umnotho welizwe.
Construction of new factories has more than doubled in our district.
Ukuvuselelwa kwamafekithali amatsha sekuphindwe kabili embusweni wami. Ngakwelinye icele umnumzana Donald Trump ucabanga ukuthi imitshina yama-windmill ibangela umkhuhlane we-cancer. Yikho akuchoyo. Liyakhumbula laphana ezama ukulwisana le-COVID. Wathi abahlatshwe ijekiseni allergic egazini abalegcikwane.
He missed it, all went to his hair.
Ibandla le-Democratic Party lakhetha uBiden ukuba ngumongameli emhlanganweni walo ebulenjini wenziwa esigabeni seWisconsin ngomnyaka ka-2020. Umhlangano webandla le-Democratic Party o-convention usesigabeni se-Illinois ngoNcwabakazi. Umongameli Biden uzancintisa njalo esekelwa ngumsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, obekhankasela ukuvikelwa kwelungelo lokususa izisu i-abortion kulandela ukumiswa komthetho ophathelane le-Roe v. Wade ngomnyaka ka-2022.
Donald Trump was the president who took away the protections of Roe. Joe Biden will...
Umnumzana Donald Trump, umongameli owachitha umthetho owawuvikela abesifazana owe Roe. Umongameli Joe Biden uza kuba umongameli ozabuyisela ovikela abesifazana owe Roe.
Kungakafiki ukhetho lukalwezi, uBiden loTrump bathi bazilungisele ukubindana kungxoxompikiswano. Akukabekwa ilanga lapho abazadibana khona.
Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni itshona njani basakazi, ye okwakithi kuyadanisa wakwabona kuphi ilizwe elibuswa ngezifiso, umlomo wachapha umfula ugcwele, yinto okukhulunywa ngazo, kodwa mase sikhuluma mpela ngokwenzeka kwezinto hhayi kwakithi impela hayi kukuzero nje yonke into. Siyabezwa behlala bekhuluma izifiso bethi sebeyakhila amadamu, sebeyenzile lokho ochuma, bekhuluma nje ochuma. Mina ngazi ochuma mpela kela uzuzibuza ukuthi hayibo umuntu ukhuluma impela kathi ukuchapha aphileni lo muntu lo, kanti inkulumo ikhuluma uyazizwa nje ukuthi uthini. Hayi amadoda la angazi ukuthi
hey Studio 7 ngiyalizwa bazante balandeli ba no umthetho lo yokuthi uyankinga ukuthi uzowenzakala kwabanye abantu then ukuthi ekuzani ungenzeki kubochuma babo la umthetho lo wesigwebo center. Umthetho lo uright emuntwini vele ogangele omoshile ngangokubula ngenhloko, kanti umuntu mayeza ngenela imizi yabantu eqhuma abantu egamula abantu ma peace peace ngamahloko egamula umuntu ngenhloko njengemuntu lo usagcinelwe umuntu obulalayo vele ngenhloso isigqibo sentambo simfanele, kanti yabe egcinelweni lo muntu akafuneki vele. Silungile isigqibo sentambo wonke umuntu wenza into embi ngokubulala, and awungenzeki kubantu nje wazeke awungenzeki awenzeke konke la kuzala uPF yabo yabo
SP7. Siyabonga ngokuthi usinika inews ezinhle. Akukhona bakithi indlala, sithwele nzima ngendlala. Kathi sabhalwa nabantu ukuphosa ukukhona inyanga ezimbili akubonakali lutho, abantu bayafa indlala, bayafa indlala abantu. Sicela uncedo bantu. Ngikhuluma lapha ngoJimila, ngoJimila ngubaba uChuma.
Sithi likele sibuzele kulaba abaphathi bethu laba abaloku bethu abantu abazoze bebulawa indlala abantu, abantu besifa indlala. Kibo Malaki Nkomo labo Joseph Chuma labo bonke laba omaraphila bonke laba bamakommentator bephathi abakeli ukukhohlisa abantu ngento ezingayisizwa, bakhuluma iqiniso. Nxa kungala kudla akula kudla, nxa kushota kuyashota. Khona bebelokhu besithi hhayi abantu osoze befe indlala, abantu bayafa, thina sisenyathi lapha ngapha ngapha, hhayi akula kudla, abantu abaningi abaholi. Nxa kuthiwa kukhethiwe abazahola, abangikhona bayahola, kuyakhethwa imizi engu-10 phakathi kwemizi engu-40 kuyabe kuzayenza njani khonoko.
Ma kuyikuthi le nto yabo le iyasebenza qale bona beyisebenzise kumabhizinisi abo, ayithenge akuthenge ngayo amafutha ezimota, ayithenge ayibhadalele amapasipoti, akubhadale ngayo emabhoda. Asifuna ukubona into lezokuqala ukuze abantu beyithembe le nto yabo le mali yabo le mawuthi yimali yangempela bangazofuka ukudlala abantu. Sifuna ukuthi bona baqale bona kuqala, akusebenze le mali i-US dollar lubekwe eceleni, alubekwe eceleni kuzo zonke indawo kusebenze yona le mali. Wonke umuntu ayisebenzise ukuze sibone ukuthi yimali ingasetshenziswa kungafoselwa abantu bona bengayisebenzisibe isibabona bethelwa ama-USDola benikeza abantu. Ngiyabonga umasenga lako bulayo phumule madoki
lathi siyabonga balaleli bethu. Ye labo ngabanye-ke abalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwesikhangela inkinga lendleko ezidalwa ukuvulwa kwezikolo namhlanje kusungulwa ithemu yesibili yalonyaka. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usegcizelele ukuthi imali yezigi imele isetshenziswe kuzo zonke indawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChrist Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.